Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo womhlazi kuthuma basa 2022 Chris Gande endaweni zethu lamhlanje.
Indaba leyi yamukela ithatha njengokuthi imikhuleko yethu izwakele.
Abakubhizimusi lokwethekelelwa kwelizwe bathi ukusungula uhambo lwendizamtshina yakwele Germany iEurowings efike edolobheni leVictoria Falls. Yona leiviki kupha ithemba ilizwe.
Kulokhu kuqalise impi ye-Ukraine le-Russia, izinto ezitolo intengo yakhona kayibambeki.
Ukuqonga kwentengo ezitolo kufika kusibanga esikude nesikhathi uhulumende sekweze imbadalo yentuba zomgwaqo ama-toll gates osekubangele ukuthi impilo ibe lukhuni.
Nxa ngingadobha nje idinda indlela i-trend yakhona ukuba yi-next to next competition khona kuyani. Hayi, kuyinto ethusayo kakhulu le.
Kambe kuyini okubangela ukuthi izigaba zeMandebeleni zivotele ibandla leZANU PF kulamabandla aphikisayo? Liphuma le ndaba, litshone le ndaba, siza kuzwa konke lokhu. Amabutho akwele Russia ayithumbe inkampani yamandla enuclear abikwa ahlaselwa zinhlansi zamandla la irradiation. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lokwethekelelwa kwelizwe bathi ukusungula uhambo lwendizamtshina yakwele Germany iEurowings elokufika edolobheni leVictoria Falls kupha ithemba ilizwe. EuroWings ifike okwakuqala edolobheni leVictoria Falls ngemva kweminyaka embalwa kuyonale iviki ngolwesithathu. Kube lo mcimbi wokwamukela lindizamtshina okhokhelwe umphathintambo wezokuthwalwa uMnumzana Felix Mona. Ingcwethi zithi lokhu ngokwakuqala ukuthi imizamo kahulumende yokuhuga amankampani akwamanye amazwe ukuthi asungule amabhizimusi elizweni ephumelele. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls, uMnumzana Kelvin Moyo, othi bayajabula ngokwenzakeleyo.
Indaba leyi siyayamukela ithatha njengokuthi imikhuleko yethu izwakele ekuthini uhlupho ekade silalo eVictoria Falls, njengoba sazi ukuthi kuyindawo ethembele kuzethekeli ezivela kwamanye amazwe ukuze thina sithole ukuphila lokuphilisa izimuli zethu. So isenzakalo lesi mfowethu uzathola ukuthi yinto ekade siyikhangelele, yinto esibona ngani ubungcono bethu lokuphila kwethu. Lemsebenzi eyayiphelele odadewethu labafowethu obaba wethu labogogo wethu ubona ngani kungaba lobubelo, kungaba lobungcono. So kuyinto eyamukelwe nguZulu wonke, okuhlanganisela izakhamizi lama business community engathi ama stakeholders eVictoria Falls. So kuyinto esijabulisileyo kakhulu, esithokozisileyo ukuthi umhlaba loku usakwazi ukuthi kule ndawo ethiwa iVictoria Falls, indawo elakho ukuthi izethekele zibuye zizobona umfula, zibuye zizobona na izinyamazana. So kuyinto enhle kakhulu, siyakubongela lokho okwenzakalayo ukuthi at least sokulendlela ukuthi abasethekelela bebuya direct bebuya eVictoria Falls, not only in Zimbabwe but eVictoria Falls.
Siyathembisa yini ukuthi sizabona ezinye indizamtshina za kwa manya mazwe lazo zibuya kwa ngapo e Victoria Falls.
Mina mankanyele kulesi senzagalo we senzageleo mbona ngani kuyi senzagalo engingathi sizavisa i confidence kwa manya mazwe akade kwa manya mazwe kumbe amanye ama companies akade engakhangeleli i Victoria Falls singathi njengendawo engaba indawo elungele ukuthi ibuye indege kumbe indiza mchina ezinkulu ezifana nale ebuye le e Victoria Falls. So ukuthembisa ukhanya kuyathembisa sibili kungenxa yokuthi njalo even uhulumende ungani uthe wathi abazayo abasethekelelayo abalakho ukuthi kube lendingeko yokuthi kusamele bebe le singathi mandatory negative vaccination certificate ezakwenza ukuthi izethekeli zethu eziningi bezingabuyi ngenxa yakhonokho njalo kuyikuthi bebengakabi kwazi ukuthi lumkhuhlane usamemethekile yini. But njengoba sazi ukuthi Victoria Falls especially eZimbabwe yiyo eyaqala indawo eyaqala ukuthi ichu ukuthi ekuhlatshweni kumbe ama vaccination ayenziwa aqala eVictoria Falls. So siyabonga kakhulu lokho kwenzakale and njalo kuyatshengisela sibili lokuthembisa ukuthi hayi abanye bayabezabuya njalo ezindiza mchina zizabuya ngoba le ndiza mchina so ndiza mchina encane ngenkulu yazo eyenze yanika iconfidence kulezi ezinye ekade zingakaboni iVictoria Falls as a safe destination ukuthi beze lezethekeli esizikhangile.
Umnumzana Kelvin Moyo isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls. Ugatsha lezinara solukhweze imbadalo yokwedlula kuntuba zomgwaqo ama-tollgate. Imota encinyane isizabhadala amadola eZimbabwe angamakhulu amathathu $300 isuka kumadola angamakhulu amabili lamachumi amabili $220. Amabhasi asizabhadala imali engamadola angamakhulu ayisithupha $600 wona abebhadala amadola angamakhulu amane lamachumi amane $440. Lesi sibonakaliso nje kuphela sokukhwela kwembadalo lentengo osokuyinhlala yenza. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube yena othi izakhamizi ziyakhala ngokuqonga kwentengo ezitolo.
Kulokhu uqalise impi ye-Ukraine le-Russia izinto ezitolo intengo yakhona kayibambeki. Siyakunanzelela ukuthi esikhathini esiningi intengo yomhluzi wezezimota ilomthelela kuntengo yempahla ezitholakala ezitolo. So ngokunjalo osokwenzakele ukuthi phose malanga wonke izinto ziyaqansa esitolo njalo abantu bekhakhamele abantu balokudana okukhulu ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo kakhulu izinto zokudla lezinye nje zokusebenzisa.
Manje bekhala kunjalo bathi kuthiweni
abantu bakhala ngokuthi imali esiyisebenzisa elizweni leZimbabwe izimdola ayila mandla ngalokho ke isisindo sayo siyawa nsuku zonke. Isifiso sabantu ukuthi ngabe imali esebenzeli eZimbabwe imali America US dollar kumbe nxa kungenjalo kusebenze izimali zakwamanye amazwe esakhelani lazo njengakonke kwakuqala kwakusenzakala ukuthi ekusebenza i-US dollar kusebenza i-rand kusebenza ipula ngoba esikunanzelelayo njalo kunanzelelwa izakhamizi ukuthi as long sisebenzisa i-multi-currency system umbe imali yakwamanye amazwe ndawonye ebhake ebasketini eyodwa le mali yakithi imali yakithi kayila mandla iyagajelwa ngezinye izimali ezilamandla khonokana kwenza ukuthi abantu abahola imali yeZimbabwe njengoba sonke sizigoyela imali yeZimbabwe imali yakithi esiyihola isuke iphela amandla masinyane ngoba iyabe iqathaniswa lezinye izimali emkambi kakhulu emkambo omnyama khonokana kwenza ukuthi abantu basale bephethe amaphepha angasebenziyo ngoba imali yelizwe isisindo sayo siyadilika nsuku zonke. Ngikhuluma nje abanye sebesithi 1 US dollar isiku 300 ezimdollars emkambo omnyama khonokana kuveza ukuthi isisindo semali yelizwe lakithi siyagugudeka njalo sibalula ngamalanga ngamalanga.
Ungasipha imizekeliso nje emlutshwana yokuthi intengo izikwele okunganani njalo kuyini ukukhwelile
intengo yezinto eziningi ezitolo ikhwelile ngizagcila kakhulu ezinto esizisebenzisa nsuku zonke singakhangela isinkwa isinkwa uyasithola between 280 zimdollars kusiya ku 300 zimdollars emalangeni besiyi 240 khona kanye sokutshengisela ukuthi kusiyabamba iviki ezayo kumbe inyanga ezayo eka May ukuthi mhlawumbe abantu baze besithenga bo 400 ngoba ngendlela esikhwela ngayo kuyethusa isizathu abantu abanengi embesivelayo ukuthi eUkraine labo kwadisela khona ingoloyi kulempi phinde sikhangele futhi impupu impupu ikhwelile kakhulu isikuma 1000 and something ama 10 kgs so konkana ngezinye izinto esizisebenzisa sokuzonke phinde ukhangele cooking oil i 2 liters isikuba 1100 zimdollars konkana kuveza ukuthi impilo yomuntu eyansuku zonke isisiba nzima ngoba izinto ezisebenza sokuzonke zonke zona zeniziqambaza singabalike ipetrol nge diesel ngoba longu iloki kansili khona phalapha ekhona kusho ukuthi izinto ziyahlala lokhu ziqansa ngoba izinto eziningi zifuna ukuthi kusetshenziswe yona idiesel lepetrol ukuze zifinyelele abantu
umnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association abiwa esesuke kumkampani yamandla enuklea eChernobyl kwele Ukraine. Iziphathamandla zakwele Ukraine zithi amabutho la akhanya ahlaselwa zinhlansi zenuklea irradiation okungaba kubangele ukuthi asuke kule ndawo ngesiphangiphangi. Kodwa uhulumende wele Ukraine uyavuma ukuthi amasosha kwele Russia asesuka sibili kundawana zentshonalanga yaleli lizwe ezijiyeneyo. Lanxa uhulumende wele Russia esithi usefeze injongo yakhe ayijongile kwele Ukraine yikho esesuka uhulumende wele Ukraine uyakulandula lokhu esithi amasosha eRussia asuka ngoba esenqotshiwe empini le esilenyanga yaqala Isikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Upapa wesonto yeRoma uPope Francis uphakathi kokwethekelela ilizwe lezihlengeni eleMalta. Lolu hambo kwakumele upapa alwenze ngomnyaka ka-2020 kodwa waludlulisela phambili ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Intatheli zindaba yakwele Ethiopia esebenzela inhlanganiso ye-Associated Press eyetheswa icala lokusakaza ingxoxo ayenza labahlamuki uze wakhululwa u-Amir Aman ubevalelwe okwenyanga ezine engakathoniswa kodwa ukhangelelwe ukuthoniswa kunsukwana ezilandelayo. Ngokwezemaphandleni usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi esixoxe lazo zithi lonaka ongalimanga lolimileyo uyafana nje ngoba engekho ezavuna emasimini kulandela ubomi obekhona. Omunye walabo abalime wangatholi lutho ngumnumzana Gabriel Moyo oyamawane eGwanda South odibe ludinga uncedo lokudla.
Akula mntu ophumele lutho emasimini kufile kuthile endlala engelajodo engelakhabe engalani uncedo luyadingakala kakhulu. Ukuthi aluwa uhulumende uyananzelela abantu sibili wonke umuntu wathola ukudla ngoba lapho kwa 13 akula umuntu ozuzileyo abantu bonke bayakhala isimo sibi kakhulu kwahle kwacha kwaphela konke abakithi asakwazi ukuthi lati abantu babambe ngayo.
insiza lapho bakhala ngendlala nangu nkosikazi Matilda Dube uvukola othi kuyadingeka ukuthi le nhlanganiso zakwamanye amazwe zisize ngokudla.
Ndonyaka bekukubi emasimini, abanye khona lehlobo vele abazange balidle. Kusadingakala ukuthi uhulumende abambe ngamandla sibili. I-Mati South le vele ayilalutho emasimini, akulalutho siyaludinga uncedo lokuthi ngabe kuyavunyelwa la ma-donors asisize. Ama-donors angasisiza la uhulumende athi social welfare, la ma-donors la esiza idobha 1-1 langapha langapha. Kuba ngcono ngoba omunye la angathola omunye la yacuphela omunye ngomgano. Kunzima lokho esibhekane lakho.
Umnumzana Trimon Mpofu ePlumtree uthi umkhuba wokwabelana ukudla ngezombangazwe kumele uphele ngoba iningi lizabulawa indlala lonyaka nxa ungaqhubeka.
Uhulumende ame udaba lwakhe lula lwenzayo batheso lokubana umuntu omele athole ukudla ngaphansi kwalezi nhlelo omele ebe ngumuntu webandla elithize ingathi mhlawumbe ibandla lezanupif ngoba yile lidume kwezinto ezifana nalazelezo njalo yile eliqhubeka lizinza ezigabeni ezishitshiyeneyo. Uyathola ukuthi akufunakala ukuthi ube le khadi lezanupif ukuze ukwanise ukuthola ukudla lokho. So ngokubona kwami kufuze ukuthi ngawe ukudla lokhu kuyafinyelela kuwe wonke umuntu, abantu bazabhekana le ndlala enkulu kakhulu.
Ukhansela kwa-2 eKwala North unkosikazi Zolibanzi Mpofu laye uthi akubanga lesivuno ematsheteni kungakho kuyadingeka ukuthi uhulumende engeze inani labantu abaholiswa ukudla
emasimini kuthile. Asikhangelelanga sivuno vele, ngathi ngikhangela nje amawadi wona la khonapha agoqela ward 1, ward 2, ward 3, ward 4, ngathi nje itshetshe lonke konakele kakhulu. Yebo kambe i-social welfare iyaholisa kodwa icuphe inani elilutshwane kakhulu. Uyasebenza kawusebenzi, isimesekiso sibi kakhulu. Silesifiso sokuthi ngawo uhulumende uyangenela kakhulu, akhangele labo abangaholiwe abangatholi lutho abancedise ngokudla.
Amazwi kaMampofu agcizelelwe ngukhansela kwa-13 eKwanda South umnumzana Miklas Ndlovu othi abanye sebephila ngokucela ukudla kulaba abahola ukuvela kuhulumende.
Akuvele abaningi abe bebhaliwe basele bephandle ngoba bathe befika bathi bona bazathatha begcwalisela nge-16 ngevillage kuphela. Manje inamba eningi isele sibili bayakhala abantu okwalo nyaka mbona kungekele ukukhangelisiswa kakahle. Singaba khona izidumbu, akula nto enhle. Sikhuluma senze nje abanye sebe dependa kubona laba abaholayo uhlathi nxa ehola asathe buya bese bebuya ngemgano abantu bezocela. Hayi kubi kakhulu
lanxa iningi lezakhamizi belilimile lapho izulu liqala lithe selikhangelele isivuno esihle. Umama omkhathi waguquka kwathisa okudale ukuthabalala kwezilimo kwathiya uzulu ebhekane lendlala enkulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundleni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ngidedele eceleni kancinyane ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwisiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lonkosazana Preziya Ngulube, umsekeli kamkhokheli webandla lezombusazwe ele-Freedom Alliance. Sicubungula uhlelo oluqhutshwa lugatsha lwabesifazana kuleli bandla elokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota sokulungiselela ukhetho luka-2023 njengoba bebalutshwana ababikwa bevotile ukhetho lwama-by-elections olusanda ukwedlula.
Abantu ibe phansi kakhulu ukukhetho lwabezulu. Sibonile ukuthi ngolo sokuqinise ngempela abantu bakwazi ukuthi baregister before ikhathi lokuba-2023. Ngokungayihleki ukuthi uregister manje ngoba kungakhathwa off kusho ukuthi siyavota ngo-2028. Siba lama-meetings omama abahlangana labanye omama ku-encourage omama ukuthi baregister ukuvota.
Siyabona ukuthi inhlanganiso eziningi ziyakuzama lokho kodwa amanani lokho ephansi. Lina liyenza iphenye njalo imizamo yokuthi abantu bebuye ngobuningi ba.
Imizamo esiyenzayo ikhona lokho ukuthi sifundise abantu, abanye siyabafundisa ukuthi balanda emakhaya, sibafundisa ukuthi ukuqakatheka kokurejista yikuphi, ukuthi ma kuyikuthi ungarejista ungavoti izwi lakho alingeke lizwakale. Khona kuliqiniso ngempela ukuthi abantu bakithi abaningi abalazo incwadi zokuzalwa and besingakazi indalo uhlelo kodwa sikubonile kusenda
Amalungiselelo eliwenzayo kathesi wapi awokhetho lika 2023 awebandlaleni liyancintisa yini kodwa ungathi ibandla lakho liyananza yini abesifazane lingababeka yini ezikhundleni zokuncintisa la kwezinye eziphezulu ebandleni kulona lolu khetho ludlule ungathi libona ingani ibebe balutshwana yini abesifazana njalo kuyadingeka ukuthi bengezelele kumabandla wonke
yebo bebe balutshwana kakhulu sihlale phansi sakhangela ama statistics abomama abangenele ukhetho baphansi kakhulu basikhangele inani labo baba abangenileyo labawinileyo baphansi kakhulu and singikho sicabangayo ukuthi siyi-Freedom Alliance kumele singezelele isipace sabomama ku-politics babekwazi ukuthi labo bayabala ku-politics njalo bangenele ekhethweni ngokuningi njalo sikhangelele ukuthi sigqugquzele omama njengoba beyimajority ukuthi bavotele umuntu ongumama.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Pressure Ngolube umsekeli ngamkhokheli webandla lezombusazwe ele-Freedom Alliance. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sixoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube ocubungula ezombusazwe. Ungatshela ukuthi ubone njani ukhetho olwedluleyo ikakhulu unxasikhangele amabandla ukuthi enze njani ezigabeni zeMatabeleland?
Ye, ukhetho lolu olwenzakeleyo ngilubona lusiba lukhiphe impumela ethusayo ikakhulu nxa sikhangela eMatabeleland iZANU isenza ama-inroads amakhulu okudinga ukuthi amabandla aphikisayo kumele ake ahlale phansi akucubungule. Of course kuma by elections vele yona ijwayele ukuthi yenze kahle iZANU nxa ngingadobha nje ibhinga indlela i-trend ya khona ukuba yi-neck to neck competition khonokuyana hayi kuyinto ethusayo kakhulu leya kuyinto ethusayo kodwa bese sibonga abantu bebhinga ukuthi loba kade bethengwa ngani bethengwa amabhasikili langani kodwa bavote batshengisa ukuthi khona iZANU ayibaphathi kahle. Siyabonga.
Kodwa siyabona ukubana izigaba ezifana lebhinga lapho kade ibandla leZANU PF linqotshwa kakhulu liphose sase isigaba lesi siphose sathathwa sibilizana uPF lanxa ingqotshiwe ngamavoti amalutshwana kungakutshengisani lo
ye lokhu kutshengisa ukuthi khona abantu sebelalokhu sebelentolo ngokuvota bevotela iopposition ngendlela bebesenza ngayo sebeze ngoba into le isithethe isikhathi eside sebecina bengathi kabasaboni ububi bezanu kusho ukuthi ngathi abasabuboni ke ngendlela lokhu kuyatshengisa ukuthi u2023 uza kuba yingozi kakhulu ngoba siyazi ukuthi izanu empumalanga kwelizwe vele lithi nanxa iopposition ithole nxa 1000 yonike le 35,000 so ke nxa ngapha isiza kusiba ngutshiki lobhanqa kutshengisa ukuthi akusamanga kahle kwabaphikisayo kuzamela ukuthi ngabe kuyavuma ngendlela thini yabe Freedom Alliance esihleli sisitsho ngayo ukuthi kumele sihlaleni phansi sikulungise sibone ukuthi sivota njani ukuvota kasi ukuthi sibe sebandleni elilodwa sisemabandleni amaningi nxa senze kahle sivotele ebasketini eyodwa kungasiza okukhona kuyethusa kakhulu babaqala
khona etholotho esibona ibandla lezani PF linqobile kungakutshengisani ukuthi abantu betholotho bona beyingabanye abahlaselwa ngumbhuqazwe wegugurawundi kodwa siyababona nanku bayavota bevotela ibandla lonalelo elegugurawundi kutheni wenalo
etholotho ke ngibona impawu engingathi zimbaxambili ufakwe umuntu wesimama engingathi khona ngumuntu ongumama kumbe umuntu wesifazane abantu besifazane indlela bebebalutshwana ngayo ibivele ingamanga kahle so kufakwe yena ifakwe bebalutshwana bawini leyo ababe balutshwana so nxa kuwine yena kwabanye ikakhulu abamela ezabo mama ukuthi balinganiswe labesilisa kuba ngathi kulendlela esingathi kube positive ngayo okwesibili bavotele umntwana owetsholotsho loba kuyikuthi ube kuzana soke khona khona ke kuyasitshengisa ke futhi ukuthi itsholotsho ibile yinye ilokhu zeni candidate lomkantsho kakhulu ubaba uNganuni Sibani kuyatshengisa futhi ukuthi abantu abasakukhangeli ukuthi umuntu abamvotela umbani baphonga uvota nje kusho ukuthi kuphonga uvota njalo anti abona ukuthi izanu kuyabe kwenziwe i-vote buying kuhanjwa kuphiwa abantu khonaphana izinto kube lokuthi umuntu lo-ke ngumuntu owesimame so-ke kuyasitshengisa ukuthi umsebenzi okusamele wenziwe umnengi njalo abantu ngathi kabasavoti njengesikhathi sika-1999 futhi abantu angibasoli kangako ngisola inhlanganiso so ezicamuka nsuku zonke sokuphumela sisicucu sale kwaphuma lesisithuku sale abantu sebelentolo endabeni ezokuvotela ilokhu ze bevota ikakhulu sitho ku opposition ngoba iopposition yiyo elahlekelwe ngibe sengiseqa ke ngifake okwe Epworth ukuthi nxa iEpworth eTown ivotela izana kuyatshengisa ukuthi kubi phambili siyabona
lo ke ngumnumzana Mhlanhla Moses Ncube ocubungula ezembuzo sazo ebesixoxa nayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo kubikezayo kuhlelo olufanayo. Savume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela abakubhizimusi lokwethekelelwa kwelizwe bathi ukusungula uhambo lwendizamtshina kwele Germany Eurowings okwenzakale kuyona le iviki kupha ithemba ilizwe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni isikhathi sinye kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.